Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 6 zibandlela 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lwehlisa inani lemichina yokulobisa amagama abavoti.
Imgogoloko kutshengisa ukuthi iveki ivele yona kayi, iveki ikhokhelwa nguhulumende kaMnangagwa itshengisa ukuthi bavele kabafuni ukuthi abantwana barejiste, abantu baseZimbabwe barejiste ukuthi bayimvota because befuna ukwehlisa.
Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Kambe kuza kuba lesisombululo na?
Abantu abasathengi mnumzana sezivukela nabantu babo kuyaretwela amagwada uNkulunkulu ebatimbili izivuthu line kuyadla amagwada asivulele umuntu akadamani.
Silengqoqo lomphathi ntambo wezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni othi yena nguye ofanele isikhundla lesi.
Angikakezwa abakhalakhalayo but engikwaziyo ukuthi abantu bayathaba ngoba abantu abakufunayo umuntu ole-focus ku-development, kumbe umdala kumbe umncane, akutsho lutho lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission solwehlise inani lemichina yokulobisa amagama abavoti. Lolu gatsha luhlangene lenkokheli yamabandla aphikisayo izolo. Lwazisa ukuthi inani lemichina yokubhalisa amagama ama-BVR kits selehlisiwe ngoba uhulumende engasela mali. Uhulumende wengezelela amalanga okubhalisa amagama ngenyanga eyodwa kulandela ukwehluleka kwakhe ukufikisa inani labavoti elalikhangelelwe ukuthi libhalise eliyizigidi ezisikhombisa. Ekupheleni kohlelo lolu ngenyanga edluleyo kwakubhalise abantu abayizigidi ezine lengxenye kuphela. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, iqiniso lelo njengamabandla aphikisayo uhulumende weZANU-PF abakhokheli bethu zabathuma ukuthi bahambe kuZethu bayexoxisana ngeZethu bebatshengisa impumela ye-voter registration eyayisenziwa yiZethu sikhangele inamba ababezifuna le-7 million engaphumanga. Okukhombisa ukuthi kule nkinga ezithile zokumele zilungiswe zethu ukwenzela ukuthi uduvo lokurejista njengamavota phambili. Sikhanye lomntanga laba abantwabethu iningi lelo labo ngabalazinto zokuhlala sokudaba lwe-group of resident yilo ngazani livele liyinkinga. So kuqakathekile ukuthi sazi uzulu ukuthi lanxa ungenaproof ye-resident dinga umuntu okuthiwa yikhomishina, ukhansela, umyeni wephalamende, labantu bezethu bakhona baza kubhalela abathi i-affidavit eza kubhalisa ukurejista. Indaba le kayizangene kuhle kuZulu, uZulu bengayisusisi ukuthi kulama-affidavit esaswa esiwasayinayo thina njengamu-MP ngokomishina ofopi. So akusayinela leyo affidavit kawusabuzwa ukuthi ufake leyo proof of residence. Zama ukuthi sibuyele futhi sikhankase kuthazi uZulu ukuthi sihambe ayerejista ngoba ukukhona kathesi wonke umuntu waseZimbabwe nxa angarejista ku-PVR awusezowanelise ukuthi uvote ukhethe lika-2018.
Siyabona ukuthi uhlelo lolu lungezelelwe ngesikhathi abanye kade bevakatshile khona ngapho ekhaya bevele emazweni atshiyeneyo sebebuyele manje. Akusoze kuwenze na ukuthi inani leli lingakhuphuka?
Kuzakwenzeka ngoba ngasathi thembe ukuthi izethu izazwisisa yazi ukuthi izizalwana zingaphandle kwelishi iningi lazo bibuya ekuceleni komnyaka. Sithembe ukuthi ngesikhathi zonke kuphela komnyama uDisemba November konapho bazabe bezulile kwenze lezibalani pages ukhanya ngani kwehlule angazi ukuthi bakwenze ngabomo yini sesaba ukuthi abantwana bazarejista laba abangaphandle kwe-issue so angisakwazi ukuthi yinto esizayixukungela kwi-team ngoba udaba lokuthi abantwana abangaphandle kwelizwe barejiste njengamavota kuqakathekile so fele kugijima ukuthi barejiste yiluthatha ngesiyele kwi-jeki bese sibona ukuthi kuzakwenziwa kanjani ngoba kathethi kulomgoqo onzima ukuthi uhulumende wasezimbabwe anelise ukuthi abe lemali.
Sizwa kuthiwa iZEC emhlanganweni ewuyenze lamabandla ezombusazwe ngolwesihlanu ithe yona imtshina isiza iyehliswa ebilithumi kade isetshenziswa kobulawayo izayehliswa kube ngeyisithupha kuphela ngenxa yokuthi akula mali. Likubona njani lina lo?
Yikho khonokho okutshengisa ukuthi iZEC ivele yona kaiZEC ikhokhelwa nguhulumende kamnankagwa itshengisa ukuthi bavele kabafuni ukuthi abantwana barejiste abantu baseZimbabwe barejiste ukuthi bayevota because befuna ukwehlisa ngoba kuvele kulilungelo esizala naseZimbabwe ukuthi sirejiste njengevota. So zulu kandaba asambeni ngobuningi bethu siyerejiste ukuvota bazayikhipha leyo mhlo ngoba nxa banelisa ukuthi bakhiphe imtshina elitshumi namhlanje sefuna ukunika ukunika eyisithupha mhlawumbe akuzulu konoku ngoba kukhankasi esisenzwayo ukuthi kumele basinike ithuba elinye ukuthi kurejiste ikubengezelele ngenyanga.
Lo ngunkosakazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Kambe kuza kuba lesi sombululo na? Sixoxele sakhamuzi seHarare umnumzana Peter Moyo ongukansila njalo waleli dolobho.
Hayi, lapha akula into enhle, into ziyakhwela every day, akula into ehlayo ngitshona kanye. Lokho mbona ngathi asoza ukukhwanise ngoba iproblem ekhona ikuthi imali esilayo neyesisebenzisayo iqondile ezisephaleni kalisebenzi lutho ngoba ngelakhona apha labayana nxa sebethenga i-raw material sokufunakala i-forex. I-forex leyo bayayithenga ku-black market so ikhona ethenga esebenzisa i-bond kule-certain percentage laye ayitshatshwayo. So into leziyana ziyakhwela. I'll give you an example yokuthi izolo mengithenga isilugu senkukhu ngisithenge 280 kodwa sengifaka neyikokeshi seyi $300. So you can see ukuthi kona vele akula into ethiwa yayehla. Into actually seziyaphambili naphambili ngokuphela.
Manje into ezimqoka ezifana lesinkwa lenyama ezithengwa nsuku zonke intengo yakhona ihamba njani?
Abantu abasathengi mnumzana sebezivukela labantu babo uyarethola amagwadla uNkulunkulu ebanikile izulu ukuthi line uyadla amagwadla asithulele umuntu akadamazi ngoba ukwesinkwa lokhuyana siyileisure ayisasiyonto yokuthiwa khona isibesiki ukuthi khona umuntu uzabe lapho ngoba nami nginje so isinkwa angisikwanisi so nyabephonga ukuthi omama khonokho bebekuphekile bekutholile ikonokho nxa kungekho kungadiswala ngo-leveni ikonokho akusela lokhuyana ukuthi kuthiwa kule sinkwa umuntu angatholi isinkwa kumbe ithukela inyama hayi inyama yileisure athe sigqele imbida emasimini lapha abantu bayakuhambela bayawutshata emasimini abanangafaka itshwayi bahle.
Manje ngokubona kwakho kusiyaphela umnyaka kuyaba kunjani?
Akuvele kunzima akula into echiphileyo abantu bajwali bayahlupheka ukusiyaphambili so kufana nezikolo kathesi kuvula izikolo kathesi kunje so hhayi yisho maliya akula into ephumayo abantu bayadleka umnyaka usiyaphela. I tell you abantu bebekukuzihambela bekhangele izinto zikhona kusupermarket akabathengi lutho kambe uyakuthenga uyakukwanisa awusoze ukukwanisa yothi si ukuthi khona even i-Christmas yona le esiyidlalileyo abaningi kade bezihambela olembuzi uzabe zibulalela imbuzi yakhe.
Umnumzana Peter Moyo isakhamuzi seHarare njalo engukansila wedolobho leli ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. izakhamuzi zemaplazi eGwanda seziqalile ukugola amacimbi wona athengiswa ngamadola amachumi amathathu ibhakede lilinye osekudale ukukhonona kwabanengi ngoba kulabantu abanengi abavela eMpumalanga ukuzogola amacimbi la lokhu sekudale ukuthi izakhamuzi zakulumango zithi ngabe uhulumende uyangenela ekuthengisweni kwamacimbi ukuze kube lentengo ebekiweyo. U-Albert Ncube ubhodabhode emaplazini alesi siqinti lapho ukubanjwa khona amacimbi wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela kumaviki amabili adlulileyo, amaplazi abalise leChinden, iTonut, leleTimber Farm aseduzane ledolobho leGwanda kanye lele Deep Four eColembon ahlaselwe ngabantu abavela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe abalande ukuzogola amacimbi. Lobanje kwakathesa amacimbi emalutshwane ukwedlula ngombimbitho wanyakenye. Lokhu akuzange kwamisa abantu abasuke eMpumalanga kwelizwe ukuze eGwanda ukuzowagola. EChinden sihlangane lojaho osakhulayo u-Aletha Nyathi, yena osilandisele ngokubanjwa kwamacimbi.
Mina lapha ngiseTonudu West ngamacimbi, then amacimbi siyagola siwafuse, singawafusa sesiwachaya asadathe sesiwomisa sesithengisa. So kuyinto encedayo kakhulu.
Uyengezelele wathi owakathesa usobhuku wabo ubisele emuva abantu abakade bezogola amacimbi ngoba emalutshwane. Lapho sifike Deep Four sithole unkosazana Varaizo Mkwazura osuka emenezi eValcom othi uzogola amacimbi okuthi athengise aziphilise le muli yakhe.
Ngisuka emwenezi ngizobamba amacimbi. Sengibambe agcwala amabhakedi amathathu. Ngizafika ngiwathengisa abathenga nge-$25.
Umnumzana Ronald Ncube ohlala eDeep Four uthi abantu babuye ngobuningi kuzodinga amacimbi besuka endaweni ezitshiyene zelizwe kodwa ukhala ngentengo.
Lapha abantu bekhona lapha ngabantu ade bevele eBybridge leMaswingo uThimewanezi vele ngobuningi ngathi iBybridge vele bebengakwana sometimes u-70 number yakhona uma ngicabangela vele ababambile amacimbi abekhona nyana but abengafani ndakayibrain ngobuningi bakhona. Price yakhona ibingani kayicaci kahle bebethenga ngama-25 bebuye beqe bethi 30 kwesinye isikhathi 27. Intengo yakhona ihambelani ngoba into leyo lo msebenzi le-labour plus yalimaza lezandla.
Omunye okhale ngentengo ephansi yamacimbi ngunkosazana Sakhile Ndlovu othi lintengo kumele iqonge ngoba ukugola amacimbi kungumsebenzi omkhulu.
Bayala ukuthi bathenge ngephezulu, bafune phansi, bafune 25 kodwa wena kufanele ngakuba 40.
Umnumzana Raymond Mauba ngusomabhizimusi njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGwanda Cultural Artifacts Association uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende afake imigoqo ekubanjweni lokuthengiseni kwamacimbi ukuze labo abahlala lapha atholakala khona benelise ukuziphilisa ngawo.
Esikukhangeleyo ukuthi iGwanda yisigaba esicane kakhulu ukuthi amacimbi nalawa labo abantu beGwanda kunjalo ngabakwanisa abakwanuli bathi uzathola ukuthi khona kunabantu ababuyayo abavela ezigabeni ezishinishini asiyale kukambi amacimbi yinto yemvelo yikudla ukuthi umuntu onke kumele kuthole njengoba engumuntu weZimbabwe. But esikhangakhangeleyo ukuthi kungabanjani ukuthi abantu bonalaba abalapha esigabeni seMatebeni South Province babe yibo abakuthola ngoba into le yinto abavele abaphila ngayo kusukela nini lanini. Lathi sinje sikhula sathola vele elokhu ekhona amacimbi. Abanye sikhula njalo sibe lama-degree aphezulu befundiswa kwamacimbi analawo.
Ngombimbitho wanyakenye ka-2017 kwaba la macimbi amaningi kakhulu esigabeni sangezansi emaNdebeleni okwadala ukuthi abaningi bacabanga ukuthi ayahlola. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lonkosikazi Sthembiso Nyoni umphathi ntambo wezabesifazane lezabatsha. Okokuqala ngiyalambulela kuhlelo ma.
Siyabonga baba.
Ye, siyabona ukubana usule sikhundla esitsha. Ungasitshela nje ngamafitshane ikakhulu lesi esizwa ungani abanye bathalakhala ukuthi hayi waphiwe lani wena ungumuntu omdala sama youth les.
Angikabezwa abakhalakhalayo but engikwaziyo ukuthi abantu bayathaba ngoba abantu abakufunayo ngumuntu ole-focus ku-development. Kumbe umdala kumbe umncane akutsho lutho lokho. Baningi abantu abatsha abangazi konke, baningi njalo abantu abadala laba abangazi konke. Kodwa-ke isikhundla engilaso kade singe sabomama and youth affairs. And singikhangelele ukuthi sibone ukuthi omama la batsha bavele bachiwa ngemuva isikhathi esiningi. And ungazukhangele futhi there is both a generational and a digital gap which nobody is looking at. Kulabo mama abaningi ama-professionals abaretayayo who are left behind, that's a resource engasetshenziswayo engifuna ukuthi ngavele ngibe on the gear isetshenziswe. Kube labantu abatsha abale vision and ababonayo sibili abakumele ukuthi ngabe siyabasebenzisa ukuthi bathathe i-experience yabadala bayisebenzise kuvision yabo. Ilizwe leli will turn around in no time. So abantu abatsha labadala kumele siqalise ukusebenza ndawonye kungaze kwaba le digital and generational gap. Kudala abantu babehlala phansi baxoxisane kube le handover, take over in everything eyayisenzakala kusosayethi. So isikhundla lesi engisiphiwe ngiyasithabela kakhulu ngoba singenza ngibe lexesha elokuthuthukisa omama ndawonye labatsha. Kuqakathekile khonokho ukuthi abatsha bakwazi ukuthi abazali bavela ngapi, abazali njalo bazwisise ukuthi abatsha baya ngapi.
Ye kodwa kunhlupho ezibhekane labasakhulayo ikakhulu sikhangele lokhu okuthoyo i-digital age le ekhona akusoze kube lodubo na nxa usukhangelane ubhekane lendubo zabo ezibalisa khonoku nje okwemitshina yalezinsuku o-social media lokunye okunjalo.
Udubo lungafana lani baba ngoba udubo lonke lulesizathu ukuthi indaba lukhona. Njalo ungalukhangela positively, ungalu-avoid facet squarely, uzathola ukuthi khonapho kulodubo khona kulapho kule mpendulo khona. Njalo abantu abatsha kabafuni sibaphendulele, bafuna ukuthi sibancedise baziphendulele inhlupho abalazo. Abaningi bakhona eZimbabwe bafundile, abakufisayo ngamaxesha, abakufisayo ukuthi bancediswe nje ukuthi babe le ndlela zokusebenzisa ulwazi lwabo, lokusebenzisa imibono yabo, lokunqandana bona bodwa ukuthi bathi indlela yini. Thina abadala siqakathekile ukuthi kumele sinike i-vision, kumele sinike inhlakanipho, wisdom and a vision of a nation. Abatsha bese sibancedisa ukuthi benze izinto zabo within set values and set boundaries of a vision. Labo futhi lapha senza i-vision yakhona singabathiyi ngaphandle, kumele sibe labo. And kuningi kakhulu oza kuthi ungakukhangela ntsho kade sisakhangela emuva ukuthi khona emuva abatsha bodwa bevele bayabesenzayo. Kukhona abanye ngxaya bangatsho njalo ngoba bayakwazi ukuthi ngiyenza gebha mboni okunye okungafanelanga kubonakale kwakusenzakala izolo. But asifuni kulandela kulokho, sifuna ukuthi khalithe sisikhangele phambili. Sithathe abatsha abazimiseleyo ukuthi baye phambili, siye phambili. Sikhangele abatsha abalembono, abalamacebo, abalama-skills, abalesifiso sokuthi bakhokhele namhla nakusasa. Sibancedise, sibanike leso space ukuthi lokho kwenzakale. Mina mbonanga ni I'm just the right woman to be in this position and I'm very excited and I look forward to it.
Kwezabo mama lapha siyabona balendubo ezijiyeneyo ezingani zinenganyana kulezabo baba ikakhulu sikhangela ukuthi bakhona abanye abagcina bethengisa imizimba ngokuswela imisebenzi. Ikhona yini indlela elikhangele ukuthi liphathise abanjalo?
Indlela yokuphathisa, indlela zokuphathisa omama zinengi. ngilokho engingenile uma ngicubungo la ngikhangela uzathola ukuthi obaba balenhlupho labezininga kakhulu bathule bayabubula kodwa kodwa inhlupho balazo. Ungaze ukhangele i-domestic violence for instance. Obaba abanye bayatshaywa ngumama, bayathiswa ngemlilo, bayathiswa ngama-oyili, bayathiswa ngamanzi abhoyelayo. Kodwa abanye bayathula ngoba balenhloni ukuthi bathiwa wehlulwa ngumfana.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ma.
Siyabonga.
Lo ke bekungunkosikazi Sthembiso Nyoni umphathi ntambo wezabatsha lezabesifazane ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Salibonani balaleli be Studio 7. Siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo. Umsakazo we Studio 7 uzimisele ukulethulela indaba ezimqotho nsuku zonke. Lilakho kusixuma kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave 4930 1386 0 15460 15580 lagu 6080. Lingakhohlwa uhlelo lwe live talk okusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 pm ku 13680 lagu 15460 frequencies. Siyatholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu VOA Ndebele.
Abesifazana bathi balembono etshiyeneyo ngokuthi umnyaka ka-2018 lo esiwusungulayo uza kuba ngcono na ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe ngcono. Abesifazana esixoxe labo kumnyaka odluleyo bebekhala ngokuswelakala kwemali emabhanga, ukuswelakala kwemisebenzi lokunye okunenginengi. Abanye abanjengosenator Sthembile Mlotsha weMathebeleland South engowebandla le-MDCT uthi lanxa uhulumende ethembisa ukuthi uzagoqula ezomnotho akulula ukumkholwa ngenxa yezizathu ezithile.
Ukuthi sokulomnangago akulamehluko ngoba lokho kulezana. Ngoba vele umuntu lomntana akhe abazi bethukana kakhulu embonweni yokwenza kwabo. Izinto ngabakhangela abantu umuntu lomntana akhe izinto ukunyathela kwabo usuku. Uyafisa benyathela ukufana naye. So akula mehluko esizawubona.
Saxoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe obefundisa abesifazana ngenhlelo zokuvota.
Omama vele balesizwa ukuthi ungahamba uyevota kule mthina ekubonayo. Omama bayaguqa, bayayisaba. Vele silamagroups abomama abafuye imbuzi, abenza izingadi. So amagroup ona la mayo aseyi-network ukuthi omama babe nendlela zokuxoxisana.
Saphinda sakhuluma lo nkosazana Magodo Ngamahlangu ngelanga le-International Women's Day.
Umama weRhodesia ebengelamthetho emzikelwayo, ebengelama-policies am, ebengelana amalungelo amaningi. Kodwa besenelisa ukuthi apheke i-breakfast, apheke i-lunch, apheke i-dinner, aphekele abantu bakhe. Imuli yakhe idle isuthe ijabule. Enelise lokuthi aphume aye emashop ayidinga lokhu lokuzungisa. Abantu abashop abanjengabo-security mills bethethe amawuli azithumele amadoyila enzeni athole inzuzo yemali. Xa singakhala ekhulelwe laphana ngichathe eRhodesia ubehamba kuphela ayebhalisa ayebeletha. Kodwa singaqathaniswa kwalamhlanje okwenzakalayo umama olama-policies amaningi, olemithetho eminingi, olamalungelo amaningi oweZimbabwe kuyohluleka ukuthi apheke 3 meals, aphekele abantu bakhe, aphekele imuli yakhe.
Abanye njalo abanjengonkosazana Nonqaba Jamela othi uphila ngokuthengisa ucansi uthi impilo inzima ngoba sebethathelana ibhizimusi labantwana abancane.
Na uthengisa ucansi akuthiyananga ngomunye umsebenzi, sekucwekhizwe kuyafanana lodokotela lobantu la uyabuhola at the end of the day. Ama-risk wonke umsebenzi awunamsebenzi ongela risk, lokhu yi-choice. Hhayi, amapholisa vele sabe sime lawo emakhoneni. Uhlupho esiba lalo ukuthi ungahamba sisariporti ukuthi hhayi umuntu lo wenze so kahlethi, hhayi lina vele lahlupha lina momotive ucansi laba zenzele ziyazidaka lezo. Kodwa ukuhlukumeza hhayi nokucela ucansi kungenambadala, hhayi asavamanga kangako.
Unkosikazi Lucia Mativenga wachasisa ngobunzima obubhekane labesifazana abahlukuluzwayo ezindlini.
Ngibona ngazathi kunzima kakhulu kubomama abahlukuluzwayo phakathi kwemuli ukuthi babe khakazele siyaripotela abantu ababasaphothayo economically. Yikho engesabelayo ukuthi I think kulabafazi abaningi ezilini zenziwa kubo zathule umama esebalekile wayaripota umuntu omgcinayo yena uzalalaphi uzahlalaphi.
Ngemva kokususwa kukamongameli Mugabe embusweni ekupheleni komnyaka odluleyo, saxoxa lowalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipha unkosikazi Thariso Moyopiri owasipha umbono wakhe ngonkosikazi Grace Mugabe.
I'm sorry to say I don't want to hear umama enalwana othe ethathwa ngumgaba abanye babothwa ngolo wathi yena ngumfazi wokupheka ayisiyo mfazi wepolitics. After that usengenela eyenzani eyenzani mina phela bese ngicabanga ukuthi siye yena yena lo usisi ngoba angikaze ngibone umfazi ongakwazi ukufihla imfihlo yendlini yakhe ayikhiphe yonke. Uyakwazi ukuthi kustruggle kulento eziningi ezinye zenzakala emfihlweni ziphelele khona ngale kibo. Wayekhanya ingani ngumuntu vele ohlezi lokhulu wakhe ongahlalanga lo mkakhe.
Ukhansila Thamani Ncubeka ward 15 eluveve kobulawayo uthi kakhulu ukuthi uhulumende uzafeza izithembiso zakhe.
Angithi siyazi ukuthi dinelizweni lakithi izinto ziyakhulunywa kuphela ngomlomo zingenzakali.
Ivandla lezanu PF lithi kufanele umongameli Mnangagwa aphiwe ithuba lokubusa andubana abantu bakhonone ngoba usanda ukuthatha nje intambo zombuso. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asihlanganeni kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha.
Salibonani balaleli be Studio 7. Siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo.
Kumbuli cherry amehlale magwethe magwina sesisingi sizomo simphethe ngiyolo ngimponela untshela ukuthi baby ngumelele khawuleza uthando ngubekele ziphi base ziyabobulawayo kwathi ziyathunga sala basalayo ngana masango umsiske yezi yeza amene for my baby induku enhle kanilwe ekhaya abulalu sezizwe zobasweli abanengi labantwana abaqhamba ngasebenzeni before tomorrow's gonna be better. Yeah, I wait till death, vele vele nga betcha. Ngale zamathuba kodwa bengilawe ngilawe ngakaze ngilibone kwenye indawo. Ngasuka ngahamba ngathi sayosifana but I still feel bad. Nangithumela izaka kodwa tjela
leyo ke ingoma kaMsizi K ethi yona ngiyakukhumbula. Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lwehlisa inani lemichina yokulobisa amagama abavoti. Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Beselengxoxo lomphathi intambo ezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa emini ngo 2:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.